phezulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo umhlangano owenziwe ngumongameli Mnangagwa labenhlanganiso ezizimeleyo lapho okuxotshwe intatheli izindaba. Iningi lisola kakhulu ukubuya kwakhe ngudlu ngoba kunje iningi labantu alazi ukuthi ukhona. Unkosikazi Alice Ncube, isakhamuzi sakobulawayo, uveze ukukhathazeka ngokuthi kungani ehlangene labenhlanganiso ezimela abantu ethi ungani ufuna ukuzethusela.
Uhulumende akumelanga angenele ekusebenzeni kwama-CSOs ngoba vele isisekelo sombuso siyabavumela ukuthi babe khona basebenze labantu. Khathesi sekungani uhulumende ufuna ukubethusela endleleni yabo abasebenza layo labantu? Njalo amanye amazwe akhangele wonke la amanyathelo ayenziwa nguhulumende ngeke adlelane lathi njengelizwe nxa uhulumende lo esethusela thina abantu.
Umnumzana Joseph Mafu, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi nxa umuntu engubaba womuzi kumele enze izinto ezisegcekeni ukuze abantwabakhe bamhloniphe.
Kamangalisa ukuthi upresident abuye emfihlo ensitha ngale ubaba womuzi ezo-address ama-issues, but abantu abalandileyo engafuni bebekwazi ukuthi ukhona. Khathila nje thina abantu bakobulawayo efuna ukukhuluma ngathi ngabuye sikwazi asinxuse lathi sibe khona. Ayikho nto anxuse abantu bakhe abafunayo abalutshwane, but nasebekukupublisha enyuzini uzezokuthiwa ubeselanda abantu bakobulawayo. Akalandanga thina, kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe. Nxakuyukuthi uzo-addressa i-issue yekugrawundi kabize thina abantu abalahlekelwa yisitofu, abantu abafelwayo azosi-addressa, not ukuthi ngokulahlekelwa ngabantu bekugrawundi. Nxakuyukuthi funa ukukhuluma ngegugrawundi kabize thina izakhamizi asi-addresse simtshele ukuthi sizwa ubuhlungu obunjani nokuthi sidinga usizo olunjani, not in secret. Nxangobaba kumelanga wenze izinto in secret, kumele ukuthi wenze izinto in public wenze ukuthi abantwana bakho bakuhloniphe.
Umnumzana Bekezela Nxumalo, ongomunye wabahlali bakobulawayo, uthi umongameli usebenzisa imali kaZulu ukuze aphaphe kundizamtshina, ngakho kumele uZulu abekwazi nxa ebuya.
Upresident bani osicathelayo? Thina besifuna ukumbuza ukuthi kathi igugurawundi yena wayenza njani, and nxa ifuna simxolele ngabuye silande straight, hayi ukuthi abuye efike invite abangani bakhe, thina besesishiyespace ebese-expect ukuthi ebesesithi buthiwa waxolelwa. Uyabe exolelwe mbane engalandanga abantu, and thina lalapha sesisizwa sesizesizwa kungamafungafunga ukuthi ukhona. Nxa kuyukuthi kungamafungafunga ukuthi khona, kahlale eHarare engabuyi ngayo. Sizidingele omunye upresident njengoba yena kukhanya ngale kafuni ukuthi asibuse, yena ufuna ukubuya ngapha engani uzivakatshele ngani kuthiwa yini iholiday yakhe, ufuna ukuzolala ehotelini uphela besebuyela esebenzisa i-taxpayers money. Imali le phela isebenzayo yokugadi ifromatshini ebuya lapha imali yethu.
Osakhulayo wakobulawayo uPhesi Sibanda uthi umongameli kumele abhode idolobho lonke ikakhulu izibhedlela ebona ukuthi abantu balenhlupho bani.
Sesimanga kakhulu ngokuthi upresident ukhona lapha ngemva kokuthi besingakutshelwanga singakwazi. Okusimangalisa kakhulu ngesikubonayo ukuthi khathesi empilo akulazinto ezikwanileyo, abantu bathwele nzima ukuthi bakwanise ukuthi basevayive labo esibhedlela. Amanzi into eziqakathekileyo azikho, ukudla konke lokhu akukho, kodwa kuba khona kwakhe lapha besifisa ukuthi ngezayo uyabuya abone ukuthi abantu bakobulawayo bahlukuleze kunganani, bahlangana ziphezinhlupho ukuthi konke lathi sikwanise ukuthi sonhlele babekwazi ukuthi benokusikhathaza.
Kusenjalo umongameli Mnangagwa uxotshe intatheli izindaba emhlanganweni wakhe labenhlanganiso ezizimeleyo. Kuthi umqondisi we-Center for Innovation and Technology, i-SITE, oyintatheli izindaba uZenzele Ndebele ubotshiwe phandle kwe-State House lapho okukade kusenzelwa lo mhlangano, amapholisa esithi amfumene elamagabha entuthu ehitshayo asasebenzayo emoteni yakhe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubesesusiwe enkambeni yamapholisa e-Hillside kobulawayo, esesiwe uhlangothi olwe-law and order kodwa ungakacaci icala aletheswayo. Umhlangano kamongameli labenhlanganiso ezimela abantu lamuhla kobulawayo awuphathanga kuhle uZulu waleli dolobho ngoba bethi nxa umongameli ebuyile endaweni yabo kumele kube sobala wazakale ngumuntu wonke ungakhathalekile ukuthi ubeze ngenjongo bani. Iningi liveze ukudana ngezinqumo ezenziwa nguhulumende ngoba kungani abananzwa njengabantu, beveza njalo ukuhlukumezeka ngodaba lwegugurawundi okusuke kwakhomba ukuthi amanxeba awakapholi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngimu Anastasia Ndlovu.